Izolo sibone a historical inauguration ka governor we Maryland Wes Moore eyenzakale eMaryland State House. I-inauguration le sibone ihlengezisa inyembezi ku-Oprah Winfrey labanye ama-celebrities abafana labo-Chris Rock aba-attende le-historic inauguration.
Ngani labo obaqambe ngamabizo abo lodumo behlengezele inyembezi ngokugcotshwa kuka-Wes Moore?
U-Wes Moore ngugovernor wokuqala umuntu omnyama ukuthi abe ngugovernor eMaryland. Ureplace uLarry Hogan owayengowama-Republican obeseqede amathemu akhe amabili njengogovernor. U-Wes Moore oyi-Democrat yena ama-roots akhe avela eJamaica lapho abazali bakhe ababuya khona.
Umbali yelizwe leMelika bakhona yini abanye abansundu asebake bakhokhela izabelo kumbe ama-states?
Wesithathu kubantu abamnyama ukuthi abe ngugovernor elizweni lase-America. Njalo futhi nguye yedwa ugovernor womuntu omnyama okhona i-America yonke jikelele khona manje who is serving. So ukuvotelwa kuka Wes Moore kujabulise amalunga abantu abamsundu amaningi, and abantu abaningi sebeqale lokumfananisa lo Barack Obama ngendlela azibamba ngakhona langendlela awina ngakhona i-election le yokuba ngugovernor weMaryland, lapho awine nge-wide margin against umRepublican ade contesta laye.
Ikubona njani ukunqoba komuntu onsundu ukubana akhokhele isabelo seMaryland, ikakhulu nxa sesikhangela imbali yesabelo sonesi ukubana izigqili zafikela khonapha ezazithunjiwe zalethwa zivela kwezwekazi le-Afrika?
So thina sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu abamnyama lokhu beqhubekela phambili ama-inroads ku-politics ze-America. And njalo futhi enye into eqakathekileyo ukuthi lapho abenzele khona inauguration ku-Capitol yase-Maryland yindawo vele eseduze lalapho okwakuyiport yama-slaves khona. So it was very emotional ukuthi umuntu omnyama olezihlobo zakhe zabuya zingama-slaves khona manje nguye osemi lapho esebusa. Kuthokozise kakhulu. Njalo futhi enye into esijabulisileyo ukuthi kwenzakale after siqede ukucelebrate i-Martin Luther King Day ngomvulo. I-Martin Luther King Day siyazi ukuthi u-Martin Luther wayeyi-civil rights activist eyayilwela amalungelo abantu abamnyama, amalungelo abo okuvota. And so ukuthi sibone u-Wes Moore e-inaugurated as u-black governor we-Maryland.
Noma izigqili zazifikele lapha zivela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi sendulo kulethwa izigqili, kuyini okwenziwa zinkokheli zeMaryland okwenza njalo izigqili zibaleke zize ngapha?
IMaryland was one of the first ama-states a-abolisha islavery from the 13 states zaqala u-abolisha islavery. Njalo izinto ezalida to i-civil war between i-North le-South kulwisana khona lokhu ukuthi islavery kumele iphele, ubugqili kumele buphele.